So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 14 kumpandula 2020 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje ugatsha lwezempila kahle luthi akula muntu obulawe iCOVID-19 eZimbabwe izolo kodwa ababanje umkhuhlane lo baphose bangene kumajumi amabili
kuzaba lomthelela kuyo iANC ukuthi iguqule indlela ebona ngayo izinto.
So kuqhamuke ukungavumelani kuhulumende wele South Africa ngendlela izithunywa zikamongameli Ramaphosa eziphethe ngayo udaba lweZimbabwe.
Ukubotshwa kanye nokumiswa phambili kwedali kukaNgatsiwori akula litsho nje lamqondo owodwa.
Umkhokeli wezinasu utakudzwa Ngaziwore obotshelwe ukutshengisela phezu kodaba lokuthunjwa kukatawanda Muchehiwa uzamiswa enkantolo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi akekho obulawe iCoronavirus eZimbabwe izolo kodwa kulabantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 ababanjwe lumkhuhlane. Lokhu kukhweze inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo laya ku-7,526. Asebesindile bona bakhwele ngabathathu baya ku-5,678. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangu-1,624. Asebefile bona bangu-224. Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 1,347,544 njalo wabulala abangu 32,527. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention. Emhlabeni jikelele khona isibhedlela seJohn Hopkins sithi usubulele abangu 921,698 njalo wahlasela abangu 28,855,994. Kukanya sokuqhamuke ukungavumelani phakathi kukahulumende wakwele South Africa ngendlela izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa eziphathe ngayo udaba lweZimbabwe kuhambo lwazo eHarare ngeviki edluleyo. Izithunywa lezi ezazikhokelwa ngunobhala jikelele webandla elibusayo ele-ANC umnumzana Ace Mahashule zaquba umhlangano leziphathamandla zezanu-PF zaphuma sezihlabela ingoma ethi akulahlupho oludinga isisombululo esiphuthumayo eZimbabwe i-national crisis ngesiNgisi. Lanxa uMahashule ngokwakhe wayekutshilo phambilini kwalomhlangano ukuthi kule crisis eZimbabwe emele ilungisiswe. Izolo ibandla leSouth African Communist Party lona elikumanyano obusayo kwele South Africa ogoqela ibandla le-ANC lenhlanganiso yeCOSATU lethule umbiko lisehlukana lamazwi equla likaRamaphosa. unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Blade Nzimande ongumphathi ntambo njalo wezemfundo utshele umsakazo we-SABC ukuthi labo abathi akulahlupho eZimbabwe babalekela iqiniso. UNzimande uthe iCentral Committee yebandla lakhe ihlangene yavumelana ukuthi kulohlupho oludinga ukungenela kwele South Africa kuleli ngoba inkinga ezikhona ziphazamisa ilizwe lakhe. Uthe njalo ukugcwala kwesizalwane seZimbabwe kulelo lizwe zidinga impilo engcono kukhomba ukuthi kulodubo lapho ezivela khona. Ngakho uNzimande uthe bafuna iSADC le-African Union zingenele kudaba lweZimbabwe. Amazwi yakhe aza ngesikhathi iqula likaRamaphosa lisithi lizabuyela eHarare ukuyahlangana lamabandla aphikisayo. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyakhuthaza kakhulu ukuthi kulabantu abanjengomnumzana uBlade Nzimande okhuluma iqiniso, ongaboni izinto njengalokho izanu ibona, obona izinto njengalokho abantu beZimbabwe abaphakathi kosizi bebona, ukuthi lizwe leZimbabwe liphakathi kwenkinga, liphakathi kosizi, abantu baphakathi kokuhlupheka, amahlungelo abo kahle nitshwa kakuhle nitshwa isisekelo sombuso iconstitution. Akula msebenzi, akula mpilo vele. Lokho kulomthelela eBotswana, eSouth Africa, eMozambique, eZambia, kulomthelela kuSADC, kulomthelela eAfrika. Kudinga ukuthi kusukunyelwe kulungiswe masinyane. Hayi ukuthi kulandelwe iZANU-PF ukuthi ibilokhu itshela abantu ukuthi kakula nkinga, inkinga ikhona. Idinga ukuthi bayisukumele, bayilungise. Ngakho ukukhuluma kwakhe uBlade Nzimande kuyakhuthaza ebantwini beZimbabwe abalwela amalungelo abo, abalwela ilizwe libuswa kahle. Kanti ke njalo kuzaba lomthelela kuyo i-ANC ukuthi iguqule indlela ebona ngayo izinto.
Amazwi kaNzimande Ncube ubona eletha inguquko yini mhlawumbe kundlela ubaba uRamaphosa aphatha ngayo udaba lweZimbabwe?
Angiboni inguquko ezaba khona ekwenzeni kukababa uRamaphosa uPresident weSouth Africa. Ngibona sengathi kuzaqhubeka khona lokhuyana esakubona ngesikhathi sikaThabo Mbeki, ubaba uThabo Mbeki uPresident weSouth Africa ngalesi yasikhathi okokwa diplomacy. Bazabe bechayelana ucingo, bethumelana ama WhatsApp, kodwa kasoze sikubone sekuyinto ngempela esukunyelwayo iSouth Africa. Kuzaxoxwa, kuxoxwe, kuxoxwe, iZimbabwe izaba phakathi kohlupho, phakathi kohlupho. Hlupho izizikhulule yona. Akula muntu ozavela kwenye indawo ozakhulula abantu beZimbabwe. Bangathalaza yonke indawo, bathalaza umhlaba wonke, basole uRamaphosa, basole ubani, kumele bazisole bona abantu beZimbabwe ngokuba sisenkingeni nje ngenxa yethu thina abantu beZimbabwe. Yitho kumele sisukume sizikhulule.
Uthi njalo uNzimande i-African Union leSADC sokumele zingenele kudaba lweZimbabwe.
Kuyakhuthaza kona lokho njalo ukuthi kuthiwe khona iSADC le-African Union kazisukume zincedise kulungiseni inkinga zeZimbabwe. Kodwa ke into evele ingakacaci kahle hle ukuthi unxa kuthiwa kulungile eZimbabwe kuyabe kwenzakaleni. Abantu kabakavumelani kukhona lokho. Abanye bakhuluma nge-National Transitional Authority ukuthi kube nombuso wesikhashana esincinyane ozalungisa lezo zinkinga ezikhona elizweni. Abanye basuthiseka ngokuthi iZANU-PF yekele ukutshaya abantu, yekele ukuhlupha abantu, ilizwe libuswe ngendlela enormali. Angikwazi ukuthi okunormali ngaphansi kweZANU-PF kuyabe kungokunjani. Abanye njalo bakhangelela i-Government of National Unity Inclusive Government, abanye bakhangelela i-early election ukuthi kubizwe olunye ukhetho. So zona lezo zinto kumele kuqale kuvunyelwane ngazo ukuthi iyiphi efunwa ngabantu beZimbabwe ukuze phela iSADC le-African Union bakwazi ukusisiza kukhona lokho. Nxa singavumelani kuzona lezo zinto baza kulungisa njani? Labo baza kuqhubeka njengalokho iSouth Africa isenza, babe khulumisana negovernment yeZimbabwe iqhubeke kuze kufike u-2023, kufike olunye ukhetho, kungalungiswa ngendlela zokuvotwa, kurigwe njalo, kuhlutshwa abantu kusiya phambili, iZANU iqhubeke lokho ibusa ngendlela embi.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Amazwi kaNzimande la aza ngemva kokuba isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa etshele intathelizindaba ngolwesihlanu ukuthi iZimbabwe kayisiso sabelo seSouth Africa. Wengeze wathi akula lutho eleSouth Africa eliphathisa ngayo eleZimbabwe. Uthe njalo eleZimbabwe lasebenzisa imali enengi ukugcina abantu bakweleSouth Africa ababebalekile elizweni labo ngesikhathi sombuso woncindezelo. Ngakho uthe iSouth Africa ngeke itshele iZimbabwe okokwenza kumbe ukungenela kundaba zayo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaChinamasa.
UChinamasa kanye lomgwadi ngabantu esibananzelela ukuthi ngazo zonke izikhathi bahlala bethela amafutha emlilweni, ngabantu abafuna ukwenza amaprofile ngokukhulumela eceleni. Iyamazwi la atshengisa ukungahlakaniphi, atshengisa ukuthi ngumuntu ongayakhekanga ekhanda, ngoba siyananzelela ukubana okokuqala iSouth Africa igcina amaZimbabweans angafika angadlula 3 million. Kumele be-appreciate ukuthi iSouth Africa umakhelwane omuhle okwanisa ukuthi ugcine izizukulwane kumbe izizalwane zeZimbabwe fika inano elingako. Njalo kuyasidanisa kakhulu ukuzwa uChinamasa sithi abazake bethole lutho. Kuyasitshengisa ukuthi bale mentality ye-entitlement ukuthi bazitshele ukuthi ngazo zonke izikhathi kumele behlale bengabantu abayamukelayo ukuze belalele.
UChinamasa uthi njalo ngaphandle kokuthi eleZimbabwe kalitholi lutho kweleSouth Africa, lasebenzisa imali enengi kakhulu ligcina abantu beSouth Africa be-ANC ababebalekile elizweni labo bazocatsha eZimbabwe ngesikhathi sempi. Ungathini ngalokho?
Ngamazwi ekusitshengisayo again ukubana iZANU-PF ngabantu ababeliever ku-entitlement. Yikho lamhlanje eZimbabwe behlukuluza abantu beZimbabwe ngoba bazitshela ukuthi bona baye empini ngenxa yokuya kwabempini, sokusitsho ukuthi sebengayenza umathanda. Yikho babona sebeze bengenwa ikudakwa ipower ukuze ubabone sebeqalisa ukutshela ukukhumbuza labantu beSouth Africa ukuthi hayi, ilina saligcina ngesikhathi sempi, ngokunjalo kufanele likhangele eceleni noma siphambanisa. Kuyadanisa kakhulu ukubana iSouth Africa kola kuzibuse iZimbabwe sile 14 years. Namhlanje iSouth Africa is a mature democracy ngabantu abale tolerance, izinto zabo zingcono, zihamba ngcono kwedlule zeZimbabwe. Kukanti iZimbabwe luba yiyo ebambi South Africa ngezandla itshengisa ukuthi kuhanjwa njani, kodwa iZimbabwe size yedlula iSouth Africa. iZimbabwe yoso kumele ilifunde iSouth Africa. UChinamasa laba ngabantu abayizikholo, abantu abangalaleliyo, abantu abangelani leZimbabwe, abantu abakhangelela ukuthi beluthe kumbe behuqule uze umnotho. Ngokunjalo abakuthileyo konokho kuzayenza ukubana iSouth Africa singamhlawumbe singagcina sitshintsha amanyathelo, ngoba inanzelela ukuthi uhlupho lweZimbabwe luzagcina luchithekela kibo, ngoba zonke inhlupho zeZimbabwe abantu beZimbabwe nxa sebehluphekile, iSouth Africa is the nearest country abajayele ukuthi bekiyo.
Amazwi kaNzimande wona uthini ngawo?
iZimbabwe vele ifuna khonokho, abantu beZANU-PF bafuna abantu ababaphumela egcekeni. Lokho kokubambambatha kumbe ukutshaya inja kufihlwa umphini ukuthi akula crisis. Uhlupho lweZimbabwe lulethwa ngama-sanctions, lokho esabona i-delegation siyigqoka ama-t-shirt lokuthiwa akukhushwa ama-sanctions lani lani. Yizo izinto eziyenza ukubana uhulumende weZimbabwe engaguquki kumbe engaboni ukuthi iyenze kuhle, ngoba bananzelela ukubana omakhelwane bonke babambambatha babayesaba. Ngakho i-approach kaNzimande mbona icakathekile kakhulu, ngoba yenza ukuthi abantu beZANU-PF bebone njalo bebekwazi ukuthi hayi, wonke umuntu kayithakazeleli indlela ababusa ngayo ilizwe.
Umnumzana Mlungisi Dube ulwela amalungelo kaZulu. Umkokheli wenhlanganiso yabafundi iZinasu uTakudzwa Ngaziwore uzaphindela enkantolo kamantshi namuhla, lapho linkundla ezahluza khona isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail ukuze adonisiswe evela ngekhaya. ungaziwore ubotshwe ngolesine ngemva kokutshengisela ehofisini yenkampani ye-Impala Car Rental eHarare phezu kodaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kukamnumzana Tawanda Mujehiwa ngabantu ababesebenzisa imota yalenkampani. Ngolwesihlanu umantshi othetha icala lakhe wathi wayengeke aluphathe ngokugcweleyo udaba lolu ngoba wayelomsebenzi omnengi. Ukubotshwa kukankaziwore kusolwa ngabantu abanengi abagoqela olwela amalungelo umnumzana Charles Nyoni.
Uhulumende wethu nje usefiza egcikeni ukuthi into ayenzayo kasayazi njalo ukuvikela amalungelo kaZulu kasakuqakathekile ngoba ukubotshwa kanye nokumiswa phambili kwedali kukankaziwore akula ngitsho nje lamqondo owodwa okuvizayo nje kodwa yikuhlukumeza nje abantu bonke abawaziwayo ukuthi ngabantu abaphikisana lohulumende. Uhulumende usezimisele ukuthi asebenzise umthetho njalo namapholisa ukuthi ahlukumeze uZulu ukuba kuyinto nje engekho emthethweni njalo iyinto nje engasontsha ngoba siyakwazi ukuthi uhulumende okhokhelwa iZANU-PF yinhlala yenza yakhe njalo nje kubandile ekwenza nokuhlukumeza uZulu nxa uZulu ephikisana nombuso kahulumende okhokhelwa iZANU-PF.
Lona udaba lwe-Impala Car Rental lokuthunjwa kukaMujehiwa uthini ngalo?
Savila nje sakukhuluma sakutsho nje kumswa kuthunjwa uyitayitamara ukuthi hayi uZulu kasafuni ukuthi kube yinto eyenzakala elizweni laseZimbabwe lapho okuthunjwa khona abantwana beZimbabwe. Kodwa-ke uhulumende kakuqakathekisi lokhu ngoba ulokhu esiya phambili ethunja abantwana bakaZulu ngalokhu akusebenzisayo ukwethusela kanye nokufuna ukuhlukumeza uZulu. Le yinto kumele siyale njalo amazwe wonke nje jikelele kumele abambane akhulume elizwi linye ukuthi akulunganga ukuthi uhulumende nxa engawelelani embonelweni lamahlabezulu abo bagcine besebenzisa ukuwathumba njalo nokuwayethusela ngesihlakalo lesi esayenziwayo lapha ngoba yinto ebuhlungu kakhulu njalo ngesilungu bayithi i-trauma yakhona ayi-experienceayo uyagcina esifa enayo esingayithi nje i-lifetime experience yakhe okuyinto engalunganga kakhulu.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi usikomitshi weZimbabwe Anti-Corruption Commission umnumzana Frank Mutshengwa usemiswe umsebenzi phezu kwecala lenkohlakalo alethiswayo. Iphephandaba leHerald lona lithi kulesiphathamandla sakwele United Arab Emirates esifike elizweni izolo uzokhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngezamabhizimusi. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani balaleli lezihlobo zikamthwakazi Studio 7 khona ngapho lani bontungamili womalume bethu. Lathi nje khonapha sizubuhlungu nxa sitshela ngokuthi ugeja amathambo abafayo wavula ngegugurawonde. Siyacabanga ngesikhathi segugurawonde bephekela amaqanda unalawa ama-distance yakhona lingawela emlinjini kuthiwa ulilandele bakithi ababezithwele bedatshula izisu lezi kukhitshwa abantwana kho nxa begebha lawa amathambo wabantu laba abafayo laba abadatshula izisu bona ke baza bathunga bephilise abantwana siyabe sibacela laba bantwana babulawayo besezisini zabo nini. Lokhu nje kabayekele umnangagwa le nto abayicabanga becabange gatsha behlale phansi sibili. Siyabonga.
Salibonani Studio 7. Siyabonga uhlelo lwenu oluhle kangaka. Yey. Mina lapha ndilesicelo kubantu abangubaba. Obaba bakithi sebeqedwe omama ngokugamula, ngokugwazwa, ukubulala. Isicelo sami ngesokuthi kambe baba, njengoba uyibulala umfazi, ushiya abantwana behawula uzwanjani? Kambe baba, mawubulala intombazana, sasovuka siyakhombisa inye, unembeza walowana useleni ngaphi? Obaba bakhe bebelo nembeza bakithi. Kambe babushwa ngusatani beke bezithobesa umuntu. Ngelinye ilanga bhode ngale, aze ubuhlungu, acatshe phambi kwamehlo alowo muntu. Akungcono yini? Njalo kungihle kakhulu ukuhlukana lomunye umuntu ephila, kusasa lizahlangana. Unxele ibuye lilungise libuyelelane. Ukubulala, ukubulala, ukubulala bakithi. Ayi obaba babulala abafazi, obaba babulala amantombazana, baye babophela. Kanti kusuka kwenze njani bantu abangubaba kebeli libe lonembeza okubulalana? Ngiyabonga.
Akula umnangaka engakhulumela lawa ngamasotsha laba abatshona bebulawa bethunjwa undaba esithi kakula crisis kuZimbabwe. Yena ngamasotsha kangabulawa atshaywe uyakhuluma, wayebulawa abantu kodwa abantu kodwa engakhulumi. Akula ngoba ngamasotsha amsekelayo anje kodwa abantu bayabulawa kusenda ntambama kakhulumi uyathuti. Akula nto enjalo bona bokasibo bantwini kabazalwa ngabanye abantu yini? Kuyafanana lakhonoko kakhulumela kubona baba bethotshiwe bayenziwa yonke into kodwa uya uthi bona yibo abazenzisayo. Lawo amasotsha nalawo kungathi abazenzisa uzakuvuma kolokho yini?
Sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo? Mina ngikhala ngabantu labo abathunywa nguRamaphosa lapha. Azi labo abantu mina ngazi banjani emakhanda. Labo bantu ngiqiniso vele akumelanga ukuthi befikile kubumnangako. Akumelanga ukuthi befikile kuZANU-PF. Ngangcono belale kwezinye indawo kodwa bengazange bebonane labo labantu beZANU-PF lapha. Kambe bona bathi nxa bebona i-90% yabantwana beZimbabwe begcwele South Africa. Akusela abantu phela ngale, abantu beZimbabwe bonke bahlupheka. Bafika bebamamela futhi nxa bebatshela bethi there is no crisis and bayabamamela. Laba vela aso bantu okumele bencenge ngoba abavumi lutho. Into emhlophe beyibhekile bayala bethi mnyama abantu beZANU-PF. Kambe nxa bengakhupha igama lokuthi there is no crisis in Zimbabwe, angithi bona bayatshontsha. Bona kibo vele i-crisis kayiko ngoba batshontshela abantwana beZimbabwe, babulala abantwana beZimbabwe, bathumba abantwana beZimbabwe. Abo abe South Africa nangu uJob Sikala usejele namanje, icala ayalethuselwa lumayini uHopeless Ngono baphuma ejele, Tonka Rivume baphuma ejele. Enye into isegcekeni nje laba bantu angazi kahle kahle babe belanda amatiye nje lokuzobona abangani babo.
Sawulanzebolwa Studio 7 okhulumayo nguTopias Jumu Ngombane, ngifona ngiseBotswana. Yey ngathi abanqali ngandlulisela imlayezo yami. Imlayezo yami yile lapha sasalahlekelwa ngubaba uMoyo uMamparo sasingazi. Ngithanda ukukhalela imuli yakomoyo iZimbabwe yonke. Leli yasevu labaseBotswana labaseSouth Africa ukuthi bakithi la ngenhlupho lezo. Yey ngikhalele kakhulu mama nasiyo sesele labantwana egcekeni kanye labazukulu. Sithi hayi mama sikhala lawe. Yey ubaba lo ngikhuluma ngayo lo ibindoda ebikhuthele kakhulu ikakhulu kulaba abasekela ibandla le-MDC elike kukhokhelwa ngubaba uTswangirai. Isebenze kakhulu ingu-vice chairperson we-ward ku-ward 9 waze waba ngu-chairman. Wasuka lapho sakhuphulwa sonke saya ku-district. Yena wafika waba ngu-organizer kwe-5 years. Ibiyindoda ebisukumela phezulu ikhuthaza ukukhululeka kwabantu beZimbabwe. Esigabeni ibiyindoda ebithanda ukulima kakhulu, yethi lanxa izulu selithayela umoyo besukuma engadonti engena izakhamuzi door by door bekhuluma esikhuthaza ngokuthi sishayeni amakawulo. Wasikhokhelela saze saba lo mtolo wethu esigabeni seNkalangana, esikhokhelela elobaba ubadaleli uJoe Grisbanda lo Jeffrey Moyo umnakwe kamufi lo Maxeni usaphumuzile umzukulu kamufi kanye lo mkhwenyabo uJohn Luphahla uMaqwayibana lo Peter Stokes Sifanda umne wabo ngubabazala lo Jele Chaba lo Morris Ncube wasikhokhele sasaba lo mtolo esigabeni sethu. So Moyo sithi lala ngokuthula baba, siza kukhumbula ngemisebenzi yakhe emihle okade usikhokhela ngayo baba. Ngiyabonga.
Labo bekunga abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ababona ngokuhlenga uZulu eMelika baphakathi kokudinga abantu abasinde kumbe abavalelwe ngumlilo oqale egangeni osuchise imizi wabulala abantu abedlula amachumi amabili endaweni esifana leOregon, Washington State kanye leCalifornia. Umphathintambo wezemali kwele South Africa umnumzana Tito Mboweni uthi umnotho walelo lizwe ulakho ukuncipha ngokuyisikhombisa ekhulwini lonyaka. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Imizamo yedale lePhalamende eleCongress yokuphuma lesikhwama semali yokuncedisa amabhizimusi amancane labantu abaphatheke kubi ngomkhuhlane weCOVID-19 yehlule njalo ngeviki edluleyo ngenxa yokungavumelani phakathi kwebandla elibusayo lamaRepublicans leliphikisayo elamaDemocrats. Ngokunjalo iziphathamandla zamabandla omabili zithi aziboni ukuthi kungaba lokuvumelana ukhetho lungakenziwa mhlaka 3 ngolwezi. Le yinto edanisa abanengi abathi uZulu lamabhizimusi amancane bakhangelele kuhulumende ukuthi abaphathise. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Kuzwisa ubuhlungu kakhulu especially ebantwini abalahlekelwa imisebenzi ade bedependa ku-stimulus package yona leyo ukuthi at least bakhone ukuthi bazuze imali nje eyokubancedisa ngesikhathi lesi esinzima kakhulu. Abantu abakwanisi ukubhadala amarenti ukubhadala ama-mortgage ezindlini zabo. So siyabona ukuthi ukuhluleka kwe-Congress lesenethi ukuthi bavumelane ku-stimulus package le kuyinto ezophazamisa umkhonomi kakhulu esikhathini esilandelayo lapha, ngoba abantu abaningi kuzoba nzima kakhulu especially kiwo lamabhizinisi amancane lawa ukuthi baqhubeke ngoba izimali ezakhitshwayo ku-stimulus package yokuqala lena yizo ezasizayo kakhulu ukuthi abantu abaningi bakhona ukusinda. So sibona ukuthi i-politics isisuke yaba yiyo engenileyo phakathi kwama-Republican nama-Democrats.
Singabona yini amanye amabhizimusi evalwa?
Amabhizinisi amaningi ngempela sizobona esiba bankrupt ngoba i-stimulus ike yazama ukunceda le ababede besithi i-PPP, i-Paychecks Protection Program, eyiyo ebincede kakhulu ngoba ibikwanisa ukuthi yenze amabhizinisi amaningi especially amabhizinisi amancane aqhubeke engaleyi off abantu, engaxoshanga abasebenzi ngoba bebekwanisa ukuthi bababhadale imiholo yabo besebenzisa i-stimulus lesa. Kodwa imali leyana i-stimulus leyana siyaphela manje ngoba I think we cover only i-period ekufana le engange 2 months. Imali leyana siyaphela, so amakhampani amaningi manje asoze abekwazi ukuthi abhadale abasebenzi. So which means ukuthi azokuzoforce ukuthi balay off abantu or baxosha abantu emisebenzini la, okutsho ukuthi sizobona i-unemployment rate ikhuphuka futhi inyuka isiya phezulu, okuyinto engenhle kakhulu yona leyo ngoba i-economy usuka uyalimazika kakhulu ma kusenzakala into efana laleyo.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ugatsha lwezempilakahle luthi lanxa kungela muntu obulawe yicoronavirus eZimbabwe izolo kulabalitshumi lasishiyangalombili ababanjwe lumkhuhlane. Sokuqhamuke ukungavumelani kuhulumende weSouth Africa ngendlela izithunywa zikamongameli Ramaphosa eziphathe ngayo udaba lweZimbabwe. Umkokheli wezinaso utakuzwa ngaziwore obotshelwe ukutshengisela phezu kodaba lokuthunjwa kukatawanda Muchehiwa uzamiswa enkantolo namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.